sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 5 mhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulaba lichumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus bese kukhweze inani labale ligcikwane leli elizweni lafika ku 237. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MDC ebesisetshenziswa libandla le-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele kukhethwe ikomiti ezimeleyo ezacubungula udaba lwabesifazane abathunjiweyo kulandela amazwi kamphathintambo wezamapholisa othi baqamba amanga.
Isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku-National Council, umuntu onguye umphathintambo ku-National Council ngumama uThabita Khumalo.
Uhulumende sekhweze imbadalo yamafutha ezimota okwesatshelwa ukuthi kungabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le coronavirus esokukhuphule inani lalabo abalegcikwane leli eZimbabwe ledlula amakhulu amabili i-237. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu phose inkulungwane eyodwa 957 abahloliweyo leli gcikwane izolo. Kulaba ngamachumi amathathu asebesindile kuleli gcikwane. Ibandla le-MDCT lithi selithethe amahofisi esigodlo sebandla le-MDC Alliance eHarare athiwa yi-Harvest House kumbe Richard Morgan Twangirai House. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulandule ukuthi amahofisi abo athethwe. Kuncwadi elotshwe ngunobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi baphiwe amakhiye e-ofisi le ngokuthula kungeladlakela. Wengezelele esithi kusukela lamhlanje imihlangano yebandla le-MDCT isizenzelwa kulama ofisi. Isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phukeni ugcizelele amazwi kaMonzora etshela iStudio 7 ukuthi mpela sebewathethe amahofisi la. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna kukhethwe ikomiti ezimeleyo ukuthi icubungule udaba lweziphathamandla zabasakhulayo zebandla le-MDC Alliance ezithi zathunjwa, zatshaywa njalo zahlukuluzwa ngokwecansi ngenyanga edluleyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Lokhu kulandela amazwi kamphathintambo kahulumende ubona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kazembe Kazembe othe akusikoqiniso okwakhulunywa iziphathamandla lezi ezibalisa uNkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Jimbiri, Lonetsai Maroba. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere wethule umbiko osola umnumzana Kazembe esithi usebahlulela khona ukudingisisa kungakaphuthi. Kusenjalo amalunga aleli bandla awaphatheka edale lephalamende ele-senate ngaphandle kwesinqumo saleli bandla athi aselindele inyathelo lizathathwa ukuthi bajeziswe kumbe baxolelwe kulandela umhlangano we-National Council webandla le-MDC Alliance ngolwesithathu. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirowotsa utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi basalindele njengezigaba ukuzwa ukuthi izijeziso zizathathwa njani. Njalo uShiruhosa uqale ngokuchasisa ngesisekelo esisetshenziswa libandla lakhe.
Owethu umlando njengeprovince yakoBulawayo hayi ulula. Into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka kuNational Council. Usuka kuNational Council umuntu onguye umphathintambo kuNational Council ngumama uThabita Khumalo. Ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo seMDC uAnexar C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations. Uthi wona ku section 3.112 uthi ku functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe iphambanisile asikezwe ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yena le ukuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonoko into esuke yayangisa ibandla.
Siyezwa njalo iNational Council sithi idingisisile kumalunga ibandla leni athola ukuthi abantu bathi kungcono bebuyele eParliament. Lihlalile yini lonke njalo ikusasa liyibona injani?
Into suke yakhulunywa kuNational Council kodwa vele thina abanye nje esikwi-information besivele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele. Abona ukuthi umnumzana uMudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi ama MP MDC bakhithwe eParliament. Njalo emhlabeni jikelele awuzakube lebandla elithatha izinqumo ezinjani ezokuthi kukhitshwe abantu beParliament. Isinqumo lesi senziwa abantu ababili kuphela, akulanto enjalo. Akula National Council eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament. Uzananzela ukuthi ikhona i-organ yeparty ethiwa yi-National Executive eyiyo emele irecommende kanje ikhulume ifake engathi yi-direction kanje ekhombele ukuthi hayi ibandla limele likhangele entweni zokujezisa kumbe nixolele abantu.
Lo ngumnumzana Swithani Shiruhosa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuhulumende sekweze intengo yamafutha ezimota emizameni yokuqeda ukuswelakala kwawo elizweni. Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority kumbe ZERA lwazise izolo ntambama ukuthi kusukela namhlanje ilitha ipetulo izakhuphuka isuka ku-$21 isiya ku-$28.96. Kuthi e-diesel yona izakhwela isuka ku-$20.84 isiya ku-$24.93. Ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela kakhulu elizweni. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, umnumzana John Manguja, utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende uthenga amafutha eneleyo phandle kwelizwe. Ngakho uthe uyamangala ukuthi kungani engatholakali elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera, yena othi kaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So uthi babuyele bathengise ilitre nge $28 kumbe $24. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba le ama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaleta amafutha elizweni, kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu, ngoba siyakwazi ukuthi ama policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yiwo abanga lokho. So ngibona njengani ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga reviewa yini ama policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni, hathi ukuthi ugovernor ule rate free yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe. I-rate zangona zithiyene kakhulu okuba ngokuthi kube lodubo olunjengalolu esilubonayo ekuthengiseni wamafutha.
Singathi ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela na ukuthi intengo yezinto iyona ehlala iqonga njalo nje layo ikhuphuke?
Kakhulu siyakwazi thina ukuthi amafutha asebenza kakhulu ku production and distribution chain. Ukukhwela kwamafutha ukuthi ezinye izinto ezilungiswa kusetshenziswa amafutha lawa, kungaba kuma generator kumbe ku transport, lazo ziyakhwela. So ukukhuphuka kwentengo kwenzakala sibili nxa kuyukuthi amafutha ayasilela kumbe intengo yakhwela, ngoba asebenza kakhulu ku-production and distribution chain.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungela ezenotho obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uMabhalani kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana usecebise umfundisi Shingi Munyeza ukuthi angabosebenzisa ezekholo ukuchothoza uhulumende. Leli phephandaba lithi uMunyeza ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele engasebenzisi iBhayibheli ukuchothoza uhulumende ngoba ngabasoze bamhloniphe. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa amise abasekeli bebandla le-ZANU-PF ukuthi bangene ezitaladeni batshengisele ngokubulawa konsundu owemelika uGeorge Floyd owakhanywa lipholisa waze wafa. Amapholisa athe imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus yiyo engavumeli ukuthi batshengisele. Kwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli be-Studio 7. ngigama ngithabisa ngwenu ngihlala eJohannesburg leSouth Africa mina into engifuna ukukhuluma ngayo indlala le esekhaya esekhaya iZanu PF idlala ngabantu ayiphume abantu asikhipheni iZanu PF sikhathele ngale gama leli hayi akube ukuthi nje iphathi mina ngibona kungcono ukungena iphathi kaThokoza Zulu hayi le uchamisa wayo uchamisa wona uchamisa lapha abantwana bayizolo labo bangena ku MDC manje lapha uyabona thina sivotele ukuthi uMakhupu angawe uyangena lapha ebe upresident abantu bazama ukuthi yabo kutshintsha impilo ngoba amanye amazwe ngeke asi-invest kungela lutho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi iZimbabwe yazama kuyafana iyabulala iyathumba abafazi yenzani uyabona into ezifana nalezo hayi nathi eZimbabwe masifika ngayo eSouth Africa siziphathe kahle liyekele ukuzibiza ukuthi insimbi ngezetholokotho yeyinsimbi ezedlwayo kuyini kona lokhu
sanibonani balibe Studio 7 basakaze Studio 7 sanibona siyanibingelela nonke siyajabula ukuthi nisinikeza umsakazo alright siyajabula kakhulu basakaze Studio 7 lana inkinga esinayo lana i-coronavirus lena ingani abantu bayanda la eMzansi la mina ngikhuluma ngiseMzansi manje sebebaningaba abantu abasephethwele le-coronavirus kunzima kunye futhi iindaba zasekhaya uThokozani Khuphe nophugeni wakhe lona nalona uDan Moyo abahlukane nokudiliza i-opposition kuyafana bona ngoba manje bafuna ukuvotelwa ngamakhodi thina asivotelwa ngamakhodi sivotelwa ngabantu iMDC Alliance yachamisa iqembu labantu labo abantu bona bathi bona hey MDC kaMakhupu uMakhupu waphuma wayofuna amavoti wazithola amasithi only 2 seats uMakhupu kodwa manje nakho Dan Moyo babhizi bakhuluma into zabo la thina sifuna ukuvusa izwe bona bona babhizi and iZanu PF ibhizi ithumba abantu ibulala abantu yenzani from 1980 ibulala abantu
salabonani uStudio 7 mbingelele kumahlaba ezulu nami kodwa ngifuna ukuzisho ukuthi ngoba yazi mina kunento engijidayo la kule ndawo uma ngilalela la kustudio 7 phakathi kwendaba ye-MDC TV MDC RNC yeZanu iZanu PF ya ugabe wayesuse ubaba uMnangagwala khona ukuthi kube deputy president bathe mase bethathe umbuso uMnangagwa bamthatha kubona kwalandela yini umthetho ukuthi uMnangagwa ebuye ngoba udeputy president wayekhonwe udeputy kaMkamkani bona basebenza ngayiphi indlela to ile MDC yenale yakwechamisa nayo izibe MDC naleyo beze beyivumele ingenele ukhetho babeyivumele ngawuphi umthetho namhlanje masebebona ukuthi wona uchamisa ulapha nawo ngekho emthethweni angisho ukuthi ngisupporta uchamisa noma ngisupporta ubani kodwa bangilalele lezi nkulumo lezi kuningi okudidayo la ubonzo lapha sesidlala ipolitiki nathi sesiyadidwa ngoba nayo uMnangagwa phela akasuzula phela ngoba naye futhi akahlala ngokusemthethweni iZanu nayo yadestroya iZaphu akuzange kube semthethweni nakho laphana iCount Unit masingabuyele emo ngoba kufanele umthetho ufeze bona ukuthi behlale emandleni okubaphazamisayo ukuthi bengahlale emandleni njalo sofana njalo bekuchikizwa kushoniswa uMakhuphe noma ngaba esiza ngendlela eright kodwa ugcina kungathi zangendlela engayona ngoba izenzo zakhe kwakumele lolu daba ithi lwalungekho right kwakungamelanga bevumele iMDC yaseholoja ukuthi ingene kukhetho vele ngaleso sikhathi kwakuzocaca ukuthi kukhona okungekho emthethweni manje bayivumela ngawuphi umthetho namhlanje masebezothi umongameli okungekho emthethweni hhayi ezinye izinto kodwa ke bezama ukuthi beqondise izinto ngeqiniso mani ilizwe leli sediwe ilizwe leli livuke liphilise abantu siyafisa ukuphila ezweni lakithi hayi kuhlupheke emazweni ngayo ndlela esihlupheka ngayo
linjani bakaStudio 7 abahle eyi mina ibizwa ngokwanele sibanda ngisebuzwana lapha ngizibuza ukuthi kanti uThokozani Khuphe yena bazama ukwenzani kanti kahle kahle sibilile MDC yabo leli ayi aziuThokozani ngumuntu omdala but ayi into ezama ukuyenza lokhu okwenza lokhu ikuthengwa iZanu lokhu kazama ukukhula manje kufana nala uMnangagwa khona lo ngizibuza ukuthi athi why vele ngaphumi yena ngebulala ilizwe lokho ebulala ilizwe siyaphambili
yes sanibonani kuStudio 7 ngiyanibingelela ngenhlonipho enkulu khulumayo nguProsper wakaNdlovu komagawule endaweni yaseKhezi
Ngiyabingelela ku-Studio 7 okhulumayo ngubhova Ngwenya. Ngokuzinza ngizinze ewangi lapha esengigudluke ngayakwakha khona, kodwa ngidabuka etsholoshe ekhaya. Ngithanda ukubonga kakhulu kubasakazi be-Studio 7. Bese ngithi-ke kunobaba lapha ngathi ngubaba obuya kithi etsholosho babambiza Gawule. Futhi kambe ubaba uGawule, itsholosho ingcole kangaka, itsholosho indawo edume kangaka, kodwa ungabheka i-business center yasetsholosho indlela eyiyona. Angazi ubaba uGawule ngoba defender izanu yakhe kangaka ukuthi
isimenzeleni iZanu-PF yakho baba uGawule, isiyenzeni iZanu-PF echolotsho okuncomekayo, ngoba icholotsho nje ma i-business center mayibhekile ngathi usesigangeni lapho ugcwele khona amakhemeswane neZanu-PF yakhe, kube siyakubonga phose hamba phezu kwamathambo abantu ababebulawa igugurawundi abangenacala. Mhlawumbe uGawule kakubone yini lokho yena, ngoba mhlawumbe yena uyasutha nabantu abakhe, usebenzele ephoketheni lakhe. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela phezu kokubulawa konsundu kuqhubekele phambili ngemva kwesikhumbuzo sikamuyi edolobheni leMinnesota esenziwe izolo. Ukutshengisela lokhu bekuthuli kungeladlakela njengamanye amalanga asanda kwedlula. Kunjalo nje inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngapha kwele Melika selifike phansi kwezigidi ezimbili, i-1.8 million, kwafa abedlula inkulungwane eyodwa 108,051. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo eWashington State lapho ahlala khona.
I-COVID-19 estate seWashington isezimeni ezitshiyeneyo. Ugovernor indlela akhethe ukusebenza ngayo, usebenza ngezigaba ngezigaba, se-county by county. Owakathesi siku-stage 1 ephela lamhlanje busuku ngolanga lokugcina lika-May. U-stage 1 lo, amanye amakhawunti amancane asendaweni ezingathi kuthiwa zindawo ezingela abantu abaningi aseliqedile u-stage 1 njengelanga lalamhla. But mina lapho ngihlala khona e-King County, one of the largest counties kumbe elabantu abaningi, kuloku busiba labantu ababaligciwane, kusiba labantu abalutshwana abafayo. So ngendlela umumo izinqumo ebezifakwe nguhulumende, iKing County kayikafiki kuleso simo ukuthi ingafika even ku-stage 2 asibalelwa khona lamanye ama-county aminyeneyo. So sokuzakwenzakala lapha ukuthi lawo ama-county angabhasiswanga nguhulumende kumba angabhasiswanga ugovernor, sokuzamela ukuthi bazibhabhalele ugovernor batsho ukuthi bazakwenza njani ukuthi behlise inumber zabantu ababa lama-infections, ababa legciwane kumbe labantu abafayo. So ngezinye indlela iWashington State ivuliwe, kodwa lapho endihlala khona mina kakuvulwanga, akulala ezitolo zokuthenga nje kazivulwanga, kodwa nizokuthiwa kwamanye ama-county abantu sekuvuliwe ama-restaurant, lezinto ezinjenzokulungisa izinzipho kumbe ukugela amakhanda, thina kithi hatshi akukabi khona lokho. Silokhu simelele nje sibone ukuthi uzahamba njani.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izindawo zokuzijabulisa ezikhangelelwayo njengokuthi they are not essential empilweni zabantu zivaliwe nalapha. Nginganika njengomzekeliso wokuthi asithi izindawo zokudlalela imidlalo kumbe ama-park avaliwe, lapha abantu abangahamba bayedlalela khona imidlalo esithenqene njenge-tennis, kumbe abantwana abadlala khona bazipractisele nje ibhola lokukhahlelwa, kuvaliwe kakuvunyelwa, kuvele kulama notice ukuthi uzakuthi ufika kutshengisa ukuthi kuvaliwe.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 sedolobheni le-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, odike sikhangele ebesilazo. Kulabalijumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le-coronavirus, osekukhweze inani abalegcikwane leli elizweni layafika ku-237. ibandla leMDCT elikhokhelwa ngkosazana Dokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla leMDC ebesisetshenziswa libandla leMDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa yiHarvest House eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.